Isifundo 5. USamuyeli wahlala esenza okuhle. USamuyeli wayesebenza ethabanikeli njalo ehlala khona kusukela esesemncane kakhulu. Ithabanikeli kwakuyindawo lapho abantu ababekhonzela khona uJehova. Uyakwazi ukuthi kuyini okwenza uSamuyeli wahlala ethabanikeli? Asiqale sifunde ngomama kaSamuyeli uHana. UHana wahlala isikhathi eside engamtholi umntwana lanxa wayemfuna kakhulu. Yikho wathandaza kuJehova emncenga ukuthi amncedise. Wathembisa ukuthi nxa angathola umntwana ongumfana uzamhambisa ethabanikeli ayosebenza ehlala khona. UJehova uphendula umthandazo wakhe. UHana waba lomntwana ongumfana. Wamupha ibizo wathi nguSamuyeli. USamuyeli eseleminyaka engaba mithathu kumbe emine, unina uHana wamhambisa ethabanikeli ukuthi ayekhonza uNkulunkulu khonale ngoba wayevele ethembisile. U-Eli wayengumpristi omkhulu ethabanikeli. Abantwana bakhe abangabafana ababili labo babesebenza khona. Khumbula ukuthi ithabanikeli kwakuyindlu kaNkulunkulu yokukhonzela njalo abantu kwakumele benze izinto ezinhle nxa bekhona. Kodwa abantwana baka-Eli babesenza izinto ezimbi. USamuyeli wakubona babekwenza. Ubona ngani uSamuyeli wenza izinto ezimbi njengabantwana baka-Eli yini? Hatshi, waqhubeka esenza okuhle ayekufundiswe ngabazali bakhe. Ucabanga ukuthi u-Eli kwakumele abenzeni abantwana bakhe ababili abangabafana? Kwakumele abajezise futhi abaxotshe, bangasebenzi endlini kaNkulunkulu. Kodwa akakwenzanga lokho. Yikho uJehova wamzondela u-Eli labantwana bakhe ababili. UJehova wabona kungcono ukuthi abajezise. Ngelinye ilanga ebusuku, Samuyeli elele wezwa omunye umuntu embiza esithi, "Samuyeli," wagijimela ku-Eli. Kodwa u-Eli wathi, "Angikubizanga." Lokhu kwenzakala kabili. USamuyeli esezwe ilizwi okwesithathu, u-Eli wamtshela ukuthi nxa angezwa ilizwi lelo futhi kumele athi, "Khuluma Jehova, ngilalele." USamuyeli wenza ayekutsheliwe. UJehova wasesithi kuSamuyeli, "Tshela u-Eli ukuthi ngizajezisa imuli yakhe ngenxa yezinto ezimbi abazenzileyo." Ubona angani kwakulula yini ukuthi uSamuyeli atshele u-Eli amazwi la? Hatshi, kwakungalula. Kodwa uSamuyeli wakukhuluma lokho uJehova ayemtshele khona lanxa wayesesaba. Okwatshiwo nguJehova kwenzakala. Abantwana baka-Eli ababili babulawa, u-Eli laye wafa. Lathi uSamuyeli usifundisa ukwenza okuhle. Wenza izinto ezinhle lanxa wayebona abanye abantu besenza izinto ezimbi. Wena ke, uzaba njengoSamuyeli yini, uhlale usenza okuhle? Nxa ungenza njalo uzathokozisa uJehova kanye labazali bakho. Bala eBhayibhelini lakho. 1 uSamuyeli 2, verse 22 kuya ku-26. 3, verse 1 kuya ku-21. Imibuzo. Unina kaSamuyeli wathembisani? USamuyeli wabona abantwana baka-Eli besenzani ethabanikeni? UJehova watshela uSamuyeli ukuthi enzeni? USamuyeli usifundisani?